soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola Mugela, go Studio 7. Ngomvulo mhlaka 6 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhwelelani ifike lingakhwelanga. And bona what are the authorities saying ngokukhwela kwemchova, because they are silent. I've not seen any news. Zama salaries awa increasewanga yet imchova ikhwelile and we have to go to work.
Abezimota ezithwala uZulu kobulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka kumasenti angamachumi amahlanu i-50 cents isiya kumachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 cents.
Khampani endala imitshina yangikhona la isimdala, so ngikakuba nemitshina leyo irenewe kwi-technology entsha. So kufunakalayo-ke khonapho yikubana kube lama-partners kuprocess yokudinga ama-partners angasincedisa ukubana sirenewe i-plant.
Inkampani yekhansili yakobulawayo epheka utshwala eyingwebo Brewery's iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emizameni yokuyivuselela. Odokotela abalwela ilungelo loluntu benhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bakhuthaza uhulumende ukuthi aphange alungise udubo lokusilela kwemithi yokwelapha elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abezimota ezithwala uZulu kobulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka kumasenti angamachumi amahlanu i-50 cents isiya kumachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 cents. Intengo yempahla eziningi ezidingakala empilweni yansuku zonke yabantu layo ikhuphukile kubangelwa ikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kanye lokuqonga kwesisindo sedola leMelika nxa liqathaniswa le-bond note. Iningi lithi selizibona libuyela esimeni somnyaka ka-2008 lapho abalahlekelwa zimali eziningi basala bephethe amaphepha angatsho lutho. Intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intengo yokudla kanye lokunye okusetshenziswa nsuku zonke ezimpilweni zikaZulu kuya kukhuphuka okungela mkhawulo kungela ndlela yokukuvika. UZulu sephilela evalweni lokulahlekelwa yilokhu asekusebenzele iminyaka eminingi ngenxa yokukhuphuka kwentengo. Abahamba ngezimota ezithwala uZulu bavuke bebona amaphepha ebazisa ngokukhuphuka kwentengo yemichova. Kungasikhatshana babona intengo isikhutshuliwe. Amafutha ezimota aya elokhu esilela njalo esetholakala emikambo yensitha ngoba emagalajini kule ndwendwe ezingela mkhawulo. Unkosazana Amanda Moyo uthi imichova yona ikhwelile kodwa iholo alikhwezwa, ngakho uhulumende kumele angenele kulokhu ngoba nguye yedwa olamandla.
Ikhwelelani ifike lingakhwelanga. And bona what are the authorities saying ngokukhwela kwemchova, because they are silent. I've not seen any news. Zama salaries awa increasewanga yet imchova ikhwelile and we have to go to work.
Umnumzana Dumisani Mpofu osebenza ukuthengisa amafutha ezimota ngudlu uthi bona akula abangakwenza ngoba bedinga impilo. Umpofu uthi abamagaraji bayabazisa bebanike amafutha bona bethole imbadalo encinyane lapha.
Iyo ligcwele emagarajini la ingafika basifonela ingaveli beyidilive bathela imota kumbe 5 uze kuthiwa siphelile. Sebefonela thina amadila sesiyithatha ngezigubhu siyikhiphe sesiyithengisa phandle e-black market, yikho siphila khona, akula nto esingayenza.
Abanini zitolo bona bakhala ngokukhuphuka kwentengo yemali yakwelemelika mihla ngemihla okwenza behluleke ukuthenga impahla zokufaka ezitolo zabo. Izitolo ezinye zikhuphule intengo kaningi ngosuku olulodwa, ezinye zicine zivala ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa yimali. Umnumzana Nkululeko Mhambi uyalandisa.
I situation le inzima le because ama rates akhuphuka I think every minute. Thina ama retailers abezitolo ezincane we end up closing. I spoke kubangani bami abayi 3 namhla bavulanga because ama rates down.
Abasebenzisa imota ezithwala uzulu basebunzimeni obukhulu ngoba intengo eyiyo eyeqiniswa bengasayazi ngenxa yokukhuphuka kwezinto. Abahamba imango emide bona bakhangelane lobunzima ngoba imali abahamba ngayo bengelaqiniso lokuthi izabaphendukisa. Imikambo yensitha yamafutha yona isihle yavuka njalo ngokuthengisa amafutha ezimota ngentengo engaba ngamadola amathathu kulitha eyodwa yepetulo. Njalo abahamba ngezimota bathi akula abangakwenza ngoba bewafuna amafutha kodwa bengawatholi emagalajini. Kukonke lokhu uhulumende ungenela ngokukhuza abantu ngokuthenga kakhulu besiyabeka emakhaya esithi akula sizathu sokwenza njalo kodwa uzulu kakukholwa lokhu uqhubeka ethenga. Impahla esilelayo igoqela ukudla, amafutha ezimota kanye lamaphilisi emavinkilini athengisa imithi yamafamasi. Intengo yempahla yendlini isiphindwe kathathu kusiya phezulu okuyinto eyethusa uzulu njalo ilakho ukubangela ukuthi ukungahlaliseki kuqhubekele phambili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, inkampani elungisa amafutha okupheka eSFS Wilma namhla isole osomabhizimusi abathengisa amafutha ayo ngentengo ephezulu isithi lokhu akukho emthethweni. Ezinye izitolo zibikwa zithengisa isigubhu se 2 liters nge $10, kodwa inkampani le ithi isigubhu kumele sithengiswe nge $3.70. Ithi njalo ilakho konke okudingakalayo ukulungisa amafutha enela isizwe. Ngokunjalo ithi uzulu akumelanga esabe lutho. Umbiko weSFS Wilma lo uza ngesikhathi intengo yempahla ezitshiyeneyo iqhubeka iqonga mihla namalanga. Imbadalo yomtshova layo ibikwa ikhwelile namhla isuka ku-50 cents isiya ku-75 cents kobulawayo. Untungameli Inkomo iStudio 7 ubuze ingcwethi yecubungula izomnotho welizwe umnumzana Reginald Shoko ukuthi kuyini okubangela ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla lokho.
Lokhu kuqale ngemva kwe-monetary policy eyathulwa ngu-government esike pheleleyo. Ikakhulu kubeqala ngokuthi uku-ring-fence akwenza i-US dollar ne-RTGS. Kwenza abantu bafanika in terms of the value of ama-RTGS transaction abalawo nama-balance abalawo kuma-bank abo. Ngoba bebona ngani i-explanation ayinikayo ikhombisa ukuthi yena akutsho ukuthi bond ze-US dollar e-1:1 akuyisikho njalo kuphelile. Abantu babesebona ngani ukuthi ngayigcina ivalue kwabo ukuthi bethenge izinto behlale bele stop whether ngakabasic commodities oba kuyini commodity angayithenga ayigcine esabona ukuthi kungabe kuhamba njani. Lokwenzeka ukuthi sibone siba le more money chasing a few products on the market okuzakhweza ukuthi kuyakhweza ama-prices. Reason why I'm a price behind the Pezulu. On the other hand, is that people generally they are now trying to offload our bond notes to a value in foreign currency. So Lama Shoplao, as I'm a avoid Avandava offload die, I increase my price so that they maintain value, here is total value. So generally, it's a panic that is within the economy that we are facing at the moment. Mutu Wongumundu, so I'm out to naive value. Ngova Ukavena, we're feeling ill. Who are near confidence? Bondi lakhe lokhu elisasebenza njengoba yilo ikakhulu yesetsho ukuthi hayi ibhenki kayiseparate ama-akhawunti.
Ezinye izitolo kazisamukeli ibhondi kanye lokuswayipa nxa uthenga ngekhadi lebhanga kazisakuvumi zithi zifuna idola leMelika phambili. Ngitsho labathengisa amafutha okupheka abaphiwa imali yaphandle kwelizwe libhanga elikhulu lelizwe. Yinto ebahileyo yini la khona ngapho kobulawayo?
Ya kula mashopa se-sitiko kona, certain products wafuna ama-US dollar. Ungakuzwisisa uhle uhle ukuthi leli product yangibona bayi-importile kumbe yile serious import component. So babe senzela i-restocking, yinto ekhona kathe sesikhona. Ungule kula ma-pharmacies la kathe sasesithi yasefuna i-US dollar, beminye imithi esingelayo vele. Yinto esiyenzakele evuleke yenzakala kathe. Since labo somabhizimusi esingathi bangamagolosi bengazwangani kuyakhwela lutho lokwakho okungana component ye-foreign currency usekhweza ngoba yonke into isiltotayo ziyakhwela. So okunye okuqakathekileyo ukuthi osomabhizimusi labo bame ekuncedeni lokusebenzeni ayifuna ukuthanda ukuthatha advantage yezinto ezebe zikhona.
Lo mnumzana Reginald Shoko ucubungula ezomnotho sixoxelaye ekobulawayo. Inkampani yekansili yakoBulawayo epheka utshwala eIngwebu Breweries iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emzameni yokuyivuselela ngokuqala ithole imali yokuthenga imitshina emitsha elakho ukukhulisa ibhizinisi ilizwe lonke. Intathendaba yeStudio 7 Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Idolobho lakoBulawayo selafakwa kuhlelo loluhlu lwezigaba zelizwe zamabhizimusi aqakathekileyo olubizwa ngokuthi Special Economic Zone okukhangelele ukuvuselela amankampani athile asedolobheni leli asavalayo. Umqondisi weIngwebu Breweries umnumzana Johannes Gumbo uthi imitshina yenkampani isimidala sokudingeka imitshina yakulezi insuku elakho ukuvuselela lokukhuphula izinga lokusebenza.
Isikhalazo zethu njengengwebu, iNgwebu yikampani yakoBulawayo endala yakoBulawayo, yikampani ele brand visible, ibrand eqinileyo njalo elempilo masikhangele the future. Kodwa okwenzakala kwakathesi kubana njengoba ikhampani leyi iyikhampani endala, imitshina yangkhona la isimdala, so kudingeka ukubana imitshina leyo irenewe, imitshina leyi kuyi-technology entsha. So kufunakalayo-ke khonapho yikubana kube lama-partners, kuprocess yokudinga ama-partners angasincedisa ukubana sirenewe iplant.
Ugumbo okwamanje uthi baphakathi kokudinga abatshali bemali ekuzameni ukuvuselela inkampani le ikhule iye phambili. Ethi bakhangelele phose inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ekuvuseleleni inkampani le.
Lama partners, kuprocess yokudinga ama-partners angasincedisa ukubana sirenewe iplant and then maybe give iNgwebu a national character, a national outlook as a business.
Usomabhizimusi wakoBulawayo unkosazana Beauty Bule uthi lapho imali isitshaliwe iNgwebu Breweries bakhangelele ukuba umsebenzi wamathenda okuvuselela uBulawayo aphiwe osomabhizimusi bakoBulawayo hathi kwezinye indawo.
Sikhangelele ukuthi uBulawayo ikhule. Mayikhula ikhuliswa ngabantu abaningi, kanti kakhulu ikhuliswa ngabanikazi. Then sikhangelela ukuthi nxa kulama tenders abuyayo abenefite kumbe asize abantu abelocal first. Then nxa ukuthi sokuswelakile abelocal sesingaya phandle.
Omunye wabosomabhizimusi uThembi Nkosi wena uthi kuhle ukuba lama special economic zone kodwa akuvule lawo mankampani avalwayo avuselelwe ukuze singathathi isikhathi sisakha.
I-special economic zone angicabani layo, iqondile kakhulu ukuthi sibe nayo. Kodwa impendulo ngiyithole kahle ukuthi wona lawana amakampani esivele sinawo amanye amaningi angasebenziyo siwathathe siwafake kulolu hlangothi ele special economic zone. Sizananzelela ukuthi asisobe sithathe isikhathi eside sisakha, kodwa sizathatha isikhathi esifitshane sesenza i-production njengoba sifuna kudliwe phela.
Ikhansili yakoBulawayo ithi iphakathi kokuvuselela inkampani yabo, njalo uhulumende usethe wakhetha indawo zamafekithali ezibalisa iBelmont, iDunnington, iKelvin le-Imvimila ngaphansi kwemithetho yelizwe ukuba abafuna ukwakha amankampani balakho ukwenza lokho ngaphansi kohlelo lwe-Special Economic Zone. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi sokuzamela kugunyulwe izisebenzi zakhe phansi kohlelo lokuthuthukisa umnotho oluthiwa Transitional Stabilization Program. Inzuzo kahulumende eyingxenye eyisilinganiso esingamachumi ayithoba munye i-90% iya ekubhadaleni iholo lezisebenzi zikahulumende. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uhlelo lwe-TSP wazise ukuthi kuzamele kugunyulwe izisebenzi ezizahlonyiswa ngolwazi lokuzisungulela amabhizimusi azo. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Apex Council eyiyo eyokukhulumisana kukahulumende lezisebenzi zakhe umnumzana Richard Gondane uthe uhulumende kumele akhulumisane lezisebenzi lezi andubana athathe amanyathelo.
Alright, udaba lolu kumele ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi izisebenzi zona zinama expectations aso. So kumele ukuthi kube yi-consultative process eqinileyo, bathatha isikhathi sihlale phansi amahlanganiso amelela izisebenzi zikahulumende. Sihlale phansi sizwe ukuthi kanti njengoba sebefuna ukwenza lokhu nabafuna ukuthi babuyenze njalo impumela yangikhona abayifunayo yiphi, lathi sibatshele ukuthi umumo wezinto umenjani, ngoba kuqakathekile ukuthi abantu babe besemsebenzini. Umuntu angasela umsebenzi khathesi kanti uzaphila njani? Bakhona labo siyakwazi ukuthi abafuna ukuthi nxa bengazi ukuthi inzuzo yangikhona injani, imali abazayitholayo injani, bangabuya sibile bathi hayi singasifuna ukuthi imisebenzi.
Siyabona ukubana udaba lolu selukwe lwaphathwa kwathiwa khona zikhona ezinye izisebenzi zikahulumende ezaphongukufakwa nje ezingayaziwayo lokuthi kanti vele umsebenzi wazo kuyini. Ithini ngazo lezi zisebenzi?
Ayikho engutshoyo ke ukuthi baze baqatshwe uhulumende ubekwazi khonokho. So kuqakathekile ukuthi nxa umsebenzi wabo ukhona, ngisho mina kangiboni ukuthi umuntu engaqatshwa ukuthi aphongukuthatha imali engasebenzi. Hayi, lokhu kasikuvumeli phela, ngoba yikho ukuqeda imali kahulumende ukuthi nxa kuthiwa khona ukupayroll kodwa umsebenzi wangikhona vele ungayenzi lutho. Hayi, lokho kasikufuni lokho, ngoba imali leyo esikhuluma ngayo kumele ukuthi ihambe iyesebenza umsebenzi wokuthi ibhadale abantu abayenza umsebenzi. Manxaso kuthiwa khona kula bantu abaphongukuthatha imali bona behlezi bengasebenzi, hayi kayisikho khonokho, khonokho kasikuvumi. Kodwa-ke nxa kuyikuthi kulabantu ukuthi wakhona bangenise umsebenzi lohulumeni, umsebenzi wangikhona bewuyenza, umsebenzi ibisebenza sibili from 8 to 4 every day.
Lo ngumnumzana Richard Kunjani, isiphathamandla senhlanganiso ye-Apex Council, bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseGweru. Talk lamhlanje silengxoxo lomkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngesimo esiseZimbabwe. Lani balaleli lithole ithuba lokumbuza imbuzo ngalesi simo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomiti yebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba emhlabeni jikelele e-Committee to Protect Journalists ikhuthaza uhulumende weleBulgaria ukuthi acubungule imbangela yokubulawa kwentatheli zindaba yomsakazo kamabona kude we-TV walelo lizwe uVictoria Marinova obulewe ngempelasonto. Umongameli Abdul Hamid wakweleBangladesh usesayine umthetho we-Digital Security Act obonwa ngabaningi kakhulu abezindaba njengomthetho oncindezela ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo kanye lokuvimba uzulu ukukhululeka ukuthi umbono yakhe enkundleni zebulenjini ezinjengabo-Twitter, Facebook lezinye. Abenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bakhuthaza uhulumende ukuthi aphange alungise udubo lokusilela kwemithi elizweni. Inhlanganiso le ithi lokho kubangelwa inkinga ilizwe libhekane lazo kwezemali kanye lokuqansa kwentengo yayo sokuzaphazamisa ilungelo lokwelatshwa elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezada bathi kulilungelo lakhe umuntu wonke ukutholiswa ilungelo lokuthola usizo kwezempilakahle ngentengo ephansi njalo ngendlela eyemukelekayo. Bathi bakhathazekile ngodaba lokuba kusukela mhla ka-5 Mfufu uzulu osebenzisa ama-medical aid card ukuhlawulela lapho beyedinga usizo kwezempilakahle sebesalelwa ukwenze njalo. Esinye seziphathamandla senhlanganiso yezada le uDr Sikhululi Ngwenya uthi kuyadanisa lokho osekubonakala elizweni imithi ingasatholakala ezibhedlela la kumavinkili athengisa leyo mithi ama pharmacies.
Ngokuse Zimbabwe kuyazwisa usizo, yathola ukuthi imali yangkhona ukuthi uyibone kayibonakali ifunakala yangkhona. Ama-pharmacies amaningi afuna ukuthi abantu bethenge ama-US dollar, abahola ama-US dollar balutshwane. So ukuthenga imithi yangkhona kube sokuhlupha. Nxa ule medical aid pharmacy uyahamba kiyo kwesi sikhathi bayathabala. So sicela ukuthi uhulumende ekhangele izindaba zona lezo zokuthi kanti imali indaba zingasathengi.
Lokwenzakala elizweni lapho intengo yakho konke iqansa, uDr. Ngwenya ethi kungokunye okuzokwenza baphazamiseke abathatha imithi yabo.
Zabona futhi ukuthi abantu abaningi sokuzahlupha ukuthi eqakathekise ukuthi ethenge amaphilisi yini agulayo kumbe ethenge impuphu lechukela. Okungcono yikuphi? Ngoba amaphilisi azabe enathwa ngoyo wedwa, abanye emulini awasoze bewanatha. So kezahlupha ukwenzayenisa abantu abaningi betholakale bengasathengi amaphilisi be-defaulta kuma-treatments abo.
Ukuqonga kwentengo yemithi, uDr. Ngwenya uthi kuzaphazamisa impila kahle kaZulu weZimbabwe.
Le ndaba yonaleyo ukuthi okumele ulokhu ubhoda udingana la maphilisi, bhoda ungatholi izinto ezihluphayo zinalezo. La ma-prizes angikhona awemaphilisi atholakala yangikhona asekhwele kakhulu ukuthi ngasathengeki ngeningi labantu. So izinto ezisihluphayo zona ezenza ukuthi sithi kuhulumende akakhangalisi izinto zinalezo, kubonakala ukuthi kungayenzakala.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Themba Ndlela uveze ukukhathazeka kwakhe ngesehlakalo sokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies.
Udubo lungakabi khona kwakumele beqinise sibili i-foreign currency esikhuluma ngayo ethenge ekuthenga imithi leyo. Siyidinga, sithenga imithi esilungiswe kudala. Kwakungabanjani ukuthi ngabaqala kudala ukuthi benike amakhampani la alungisa imithi ukuthi bebanike i-foreign currency naleyo ukuthenga izinto ezifunakalayo lanxa kulungiswa imithi. Nga imithi kayishotanga, nga ikhona ezibhedlela langaphi langaphi. Kuyadanisa sibili ukuthi ubone ukuthi abantu abaningi izigulane siyagula sibaningi, abalamachukela, ama-BP lakho konke, uze kuthiwa khona khonoko kuphilisayo empilweni yakho akusatholakali.
Usola uhulumende uNdlela ngokungazinikeli ukuqakathekisa impila kahle yabantu.
Njengabantu ababusayo siyabazi, siyababala sibili ukuthi nxa engagula uya emazweni isiyolashwa khonale lapho kule mithi lakho konke. Kodwa yena ukuthi ebona ukuthi hhayi, njengoba mina ngihambile ngaya ngale ukuyalashwa, kungenzekala njani ukuthi ngilungise okwangikhaya, lami ngilashwe ngikhaya? Ngabakwenzi khonokho engalashwa yena engasila sokuphelele khonapho. Abanye abantu abasabazisisi ikuthi elizweni lethu abasibusayo abananzi impilo yomuntu, abalamsebenzi lo muntu. Ishortage le singakhuluma ngayo, kodwa ungabona sibili ukuthi hayi, amadoda lawa ayehluleka.
Abe-Trinity Pharmacy ngabanye abazise uZulu ukuba abesenelisi ukuthengisela abasebenzisa ama-medical aid leyo mithi, kodwa baveze njalo ukuba abadinga imithi ephathisa abalemvukuzane bezotholiswa indlela zokubasiza ukuba bayithole. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lwezempilakahle yehlule ngoba zibikwa beziphakathi komhlangano phezu kwalolu daba lokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umnye wabo kamuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli webandla le-MDCT. UMnumzana Casper Tsvangirai obhubhe ngomgqibelo ubekwe namhla ekhaya lakhe eBuhera. UMnumzana Tsvangirai ongaziswanga iminyaka yokuzalwa ubhubhe ngemva kokugula okwesikhathi eside ngomkhuhlane ongavezwanga izihlobo. Umkamuyi u-Elizabeth Tsvangirai obikwa ephakathi kokudonselana impahla kamuyi lemuli kaTsvangirai ubikwa ubengekho emngcwabeni lo. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe losakhulayo webandla le-MDC uMnumzana Gift Ostalo Siziba obekhona kulo umngcwabo.
Ya, ebesiye ke eBuhera lapho ebesiye phelekezela umnu Tsvangirai obelathikile njengoba libonile isecure yethu eparty lapho-ke bekubuye leadership upresident lama-vice president the youth leadership, my senior officials, our party, lapho ke okukhulunywe ikakhulu ngendaba ke eze parties mayelana lokubambana kwebhizinisi Dr. Modification Central esamngcwaba njalo ke kunalowo muzi ekhulumile u-organizer wethu ukuthi ubeseke wagula nje khatshanyana ekwekwe emiclans wabese edlula.
Ube kugulawa yini umkhuhlane womthethelo?
Isimo siyazakala kakhulu njalo sikhulunywa ngabantu befemily but-ke thina sifikwazi ukuthi-ke ubeke wagula kwesikhatshanyana nje ingakadlula.
Unkosikazi kamuyi umnumzana Tswangirai yena ubekhona yini u-Elizabeth?
Hayi, namuhle emngcwabeni ubengekho.
Bakhona yini abamanye amabandla ababuyile?
Besilabo abaphathi bendawo abemasonto abezayoja lamanye ama-methodist abesonto ezikhonapho njalo labosabhuku bendawo usabhuku bekhona-ke njengoba kuyibo abaphethe umuzi wasebuhera njenge-leadership bebekhona ukuze-ke baphekezele-ke umuzi.
Lo ngosakhulayo webandla le-MTC umnumzana Gift Ostalo Siziba ubekhuluma ecingweni loChris Gande we-Studio 7 esebuhera. Umqeqeshi weqembu le-Dynamos uLloyd Chikove uthi akusoze kube lula ukuxotshanisa impala ezimbili njengoba leli qembu lidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku ikanti kuligi lilwisa ukungagunyulwa esigabeni se-Premier Soccer League. Intathe izindaba yithezemdlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Iqembu le-Dynamos ngelinye lamaqembu amane afinyelele kwisigaba se-semifinal kumncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo yesigaba se-quarterfinal edlalwe ngempela viki edlileyo. Iqembu le-Dynamos litshayele iRentals nge-4-3 ngemva kokutshaywa kweMbewandu banakho ukuba umdlalo ufike kumlindo yacina abanga maqembu ngetshikelobhanqa 1-1. Umqeqeshi weqembu le-Dimare uLloyd Chikove uthi ukuphumelela kwawo emdlalweni wangempela viki kuyamthokozisa kakhulu kodwa lo mhedehede ngoba iqembu leli libhekane lengozi yokugunyulwa kwisigaba se-Premier Soccer League.
Udubo esibhekana lalo yikuba yonke imidlalo esesiyayidlala iyabe ifana le-final kodwa sizazama ngamandla wonke ukuthi sizame ukuba siqede isizini yalonyaka siphethe okuthile kodwa okusemqoka yikuba iqembu lingagunyulwa kwisigaba saphezulu.
Iqembu le-Dynamos lihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo yokutsho ukuba lingazithola selidlala kwisigaba sikadivision 1 ngomnyaka ozayo nxa isizini ingafika emaphethelweni lingazange likhuphuke lisuke kuleyo ndawo kumbe nxa lingala lilokhu lithelela lisiya ngaphansi. Amanye amaqembu aphumelele kwimidlalo yeChibuku Super Cup ngabalisa eliphethe inkezo eleHarare City lona elinqobe leHighlanders ngethukanya eleCape United elinqobe leChapungu nge-4-3 ngemva kokutshaywa kweMbekwa kanye leleTriangle lona elinqobe leNitroot nge-5-1. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abezimota ezithwala uzulu kobulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka ku-50 cents isiya ku-75 cents. Inkampani yekhansili yakobulawayo ephekwa utshwala eyingwebu Breweries iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emizameni yokuyivuselela. Odokotela abalwela ilungelo loluntu benhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi uhulumende kaphange alungise udaba lokusilela kwemithi yokwelapha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.